endabeni zethu lamhlanje. Osanda kethwa ukuba ummeli weLebhilitane eZimbabwe unkosazana Melanie Robinson uthi kule nkulumo eziqhubekayo kwezombusazwe lezomnotho welizwe phakathi kukahulumende weZimbabwe loweBhilitane. UZulu upha imbono yakhe ngoluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi ezethulwa ngolwesine. Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu eSouth Africa ziveze ukucunuka phezu komthetho ozakwenza ukuthi abantwana abanabazali bokuza bengaphiwa incwadi zama-birth certificate kulelo lizwe. Uhulumende uthi uzaphathisa ngemali yakwamanye amazwe amankampani abapheka isinkwa labenza amafutha okupheka ukuze ukudla kungasileli ngekhefu leKhisimusi. KuLife Talk namhlanje kuhlelo lwabatsha sihlaziya umumo wezenotho elizweni. Bahlaselwa njani lesi simo abasakhulayo? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe liye enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 lagu 6080 kilohertz of short wave.